bazamile ngazo zonke indlela ukuthi bayale belokhu bemisa ukuthi ama-primary la engabi khona, belokhu besithi basayenza lokhu abathi ama-regulations. Ukudemonstrate lokhu okwenzakalayo kubonisa ukuthi khona vele bebengazimiselanga, kodwa iZANU-PF kula ama-election azayo kuzoba le nkinga enkulu kakhulu. Sizabona ukuthi iZANU-PF izaluza ama-seats amaningi kunalapho abakuthola ngo-2008. Abantu bayazi ukuthi khona lokhu utshintsho olube khona kumnotho welizwe lwenze ngohulumende lowo kumanyana okwenzwe kakhulu ngabantu be-MDC. So i-MDC nxa zingabambana zinalo ithuba lokuthi khona ziyikhiphe iZANU-PF kokuphela embusweni.
Kodwa kudingisisa okwenziwe zinhlanganiso ezizimeleyo okwedluleyo kutshengise ukuthi ibandla leZANU-PF lithola usekelo oluningi kulamabandla e-MDC.
Lokhu abantu abaye-Freedom House abakukhiphileyo kuphikisana nalokhu umumo esiwubonayo on the ground. Kodwa asiyitsho ukuthi khona imethodi abazisebenzileyo azisebenzi, kodwa esikwaziyo thina ukuthi isikhathi esiningi lawa abakhuluma ama-research badala ukuthi khona behluleke ukuthi babone ukuthi umumo ume kanjani.
Kulokuxokozela lokulwa okufanayo kucelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai.
Ukuxokozela kuTsvangirai akusho ukuluza i-support kuTsvangirai. Ukuxokozela kuTsvangirai ngabantu nje abafuna ukuthi labo bebe le-access to political power. Kodwa abantu on the ground baloko belesifiso sokuthi khona ibandla le-MDC libe ngilo elibusayo. So asoze sibone abantu besuka from AMDC bese besiyavotela iZANU-PF.
Kodwa iziphi izigaba zelizwe lapho ubona ingani iZANU-PF lokhu ilosekelo olukhulu?
iZANU-PF ivale kakhulu iMashonaland Central, yavala kuMashonaland East. IHarare ayikho iZANU-PF, iMalikaland ayikho iZANU-PF, iMasingo ayikho iZANU-PF lapho, iMatebeleland South ebulawayo, iMatebeleland North ayikho iZANU-PF. Imigenzi iZANU-PF ingatholakala phezulu ngale mbijana kubogogwe ngale, but nxa uziza phansi kubogweru ngapho kubombelengo ayikho iZANU-PF. So izowina kuphi iZANU-PF nangeyokulezo lezo ndawo? iZANU-PF vele iyaphuma this time around.